uyazi njengoba ukuthi uzamphefuzela kangaka kuzima okulapha angaze ngibona okunje ibulawayo provincial office isinespace esikwana phose one acre and akula ndawo lapho kungalabantu khona abantu bahlezi phezu kwemiduli abanye bephande sesizesafaka le PE system yokusizwa kuzima sokudilika lo mduli kuyasiwa ayikhona sisizana besingakunazi khangelelanga ukuthi abantu bebe ngabuya abantu bama-structures yendlela ababuye ngayo kathe kuyathokozisa lokhu kuyakhanya ukuthi abantu bezimbabwe sebezimisele ukuthi bayefika lapho abafuna ukuya khona sebezimisele ukuthi bawuqede umsebenzi abawuqalisa 13 years ago sebezimisele ukuthi bayeselebrate-ke belungiselela ukungena kuhulumende ngoba angiboni ukuthi kukhona okunye okungabamisa ngendlela abazimisele ngayo ngendlela abantu ababuye ngayo bezelungiselela lokumthimba
okuyikho okukhulunywayo kuyini
kathe sibesesizelungiselela amalungiselelo-ke ukuthi sinabantu abadala abafika ezindaweni ezikhatshana sizababisa njani ngoba abadala labo bavele bahle bakhala abantu labo bayafuna ukubuya silokudla kuyabe kudliwa ukuthi abantu babesidla njani njalo sinezindawo ukuthi abantu abasivakatheleyo abasemsebenzini abaqakatheleyo babehlala ngathi njalo sibaphathe njani sikhangeleleke nokuthi bona nxase bezidlela-ke laba baza kudla ngandlela bani lamanye ama-events awe-celebration esikhangele ukuthi siwenze okunjengokuthi-ke ama-entertainment kuyabe ku-entertainwa kususela ngo-9 kuyabe kusenzakalani ngezinye izinto ezinjalo esizikhangelayo kathesi ukuthi sesiyaqedisa-ke umsebenzi wonke umuntu kufanele ukuthi okusithatha abekwazi ukuthi nxa siqedisa umsebenzi siwuqedisa ngathi indlela
besizwa ukuthi kungani kungaba le ngxaki njalo ikomithi yebulawayo isichithachithiwe kuyasebenzeka na
lokhuyana phela ngokwabantu abangathandi ukubona abanye abantu bephumelela ingxaki kayikho lapha-ke nalokhu abakhulunye ukuthi kuthiwa kule-district echithiwe kayichithwa ngalo-district kuyalungisiswa i-restructuring lokuphisa kuyathiyana kule-restructuring esiyenzayo kufanele ukuthi siyenze i-restructuring nasiwa kudingakala ukuthi senze i-restructuring ukuthiwa yikuncitshwa ngabe kuthiwa labo bona bama-journalist ababhala khonokho ngabe kuthiwa ababuyile bazezibonela bazizwela nokuthi abantu bakhulumani bathini ngento yabo amboni ukuthi bebengakwenza lokho
okunye okumqoka okukhulunywa emhlanganweni wenu lokunye nje selizakwenza lilungisela lomhlangano
okunye esesiyakwenza-ke sesiyaqedisa phela umhlangano ungakhohlwa ukuthi abantu ababethelele umhlangano ngabantu bama-structures thina siyiphathi e-democratic njalo siyiphathi ekwazi ukuthi ukudivolva i-power kuma-district so sesize kuzwa ngayo i-feedback from i-national ne-feedback from ama-district nokuthi kufanele kube ne-cohesion and i-cohesion idalwa ikho khonokho ukuthi sibe sisenza emhlanganweni njengalezi silungiselela-ke ngoba ungakhohlwa ukuthi sokuele 4 days only kumbe ngithi 3 days only singakayifika emhlanganweni omkhulu.